So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 21 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga lekhisimusi lifike, uZulu kodwa uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho welizwe.
Arezo ngahamba sithi yathengela umntwana isiqo. Uyathola isigqoko senza $50. Wena ubuse uthole ukuthi unabantwana abayi-5. Unabantwana abayi-5 khonapho bonke bafunani, bafuna wenza igqoko.
Kambe amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe ukhetho oluzayo? Silengcwethi kwezombusazwe.
Bona vele ibandla eliphikisayo akulankinga khona. Okumele bakwenze ukuthi bafake oqala bavumelane ukuthi alliance. Bayiqinise i-alliance. Bengenisa amanye amaqembu lanayebelesengaphandle kuma-structures.
Ingxabangxoza kwezombusazwe kwele Melika iqhubekela phambili. Umphathintambo wezomvikela umnumzana James Mattis esuka kuhulumende okhangelelwe ukuvala ngokungavumelani kokwabiwa kwemali yendleko zikahulumende lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga lekhisimusi lifike, kodwa uZulu uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho. Abanye sebecabangela ukuthi ikhisimusi yalo mnyaka iza kuba imbi kakhulu kwedlula eyomnyaka ka-2008. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uGibson Bebe eseHarare.
Ikhefu lekhisimusi laziwa kuyisikhathi uZulu ayethekelela emaphandleni ukuyagujisa lezihlobo labangane, kodwa umumo waseZimbabwe kwamanje usuchiye iningi labantu likhathele ezikhwameni. I-Studio 7 inazelele ukuthi emkambo wembare esilindelweni sababhasi abesiya emtare vela eHarare ebebhatalisa izihambi amadola ali-13 okuyinhlawulo esiqongisiwa kumadola ayisikhombisa $7. Ukuya kobulawayo uvela eHarare abebhatalisa amadola angama-$25 isuka kumadola ali-$15 kumaviki adluleyo. Edolobheni leHarare amabhasi abonakala etshona emizileni yokuthenga amafutha okuhambisa okuyikho osokwenze intengo yokugada iqonge. Umnumzana Leopold Ntini sakamuzi seHarare uthe akasozenelise ukuvakatshela abazali ekhaya ngoba esesabela intengo yokugada amabhasi.
Uyabona manje ukuswelakala kwe-fuel lana. Sokuphambanisa thina esifuna ukuyavakatshela imoli over i-Christmas leli ngoba khathesi khayela amabhasi asekhweza amaprayisi. Vele ukuswelakala kwe-fuel ukwenza konke kuhle kukhwela. Lakhathesi inxane le-$100 vele ngiyakwazi ukuthi vele anila mali. Angabi le mali. Ngifuna ukuya kobulawayo fuze ngikhokhe $25 ukuya kobulawayo. Fuze ngibhajete futhi ukuphendula. Yabona vele izinto zangikhona vele sezidura zonke. Ukuba i-Christmas le vele zizashuba.
Lesi savunguzane sokuqonga kwentengo sesishiye abazali bengenelisi ukuthengela abantwana impahla zekhisimusi kanye lezimnandi. Inamnede ezifana lemazowe kanye labo Coca-Cola azisabonwa ezitolo ngoba lawo makampani engenelisi ukulungisa isilinganiso esenela ilizwe. Unkosikazi Ngcobeni Maseko isakhamuzi seHarare ngomunye othi kasenelisi ukuthengela abantu bakhe impahla zekhisimusi ngoba abezitolo sebethengisa ngedola leMelika loba iRand leSouth Africa.
Sehlule ukuthengela abantwana izigqoko lonyaka ngeChristmas enxa yokuthi into zethu into sezikhwelile ezitoleni areso ngahamba sithi yathengela umntwana izigqoko uyathola isigqoko senza $50 wena ubuse uthole ukuthi labantwana abayi 5 ulabantwana abayi 5 khonapho bonke bafunani bafuna izigqoko khonapho bathengisa abanye bathengisa amayusi abanye bathengisa amaranzi thina asilawo amaranzi akhona asilawo amayusi akhona esikuholayo ngamabhondi
esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Andile Mafu uthi ngenxa yokusikelela kwezinto elizweni abezitolo sebethengisela abantu into ezinilutshwane ukuze zenele umuntu wonke okungangokuthi umuntu oyedwa usevunyelwa ukuthi athenge imbodlela yenamnede eyodwa kuphela.
Ya uDube silale ukuthi kathesi into ezitolo nxa uthenga bayasalisa ukuthi uthenge into oyabufuna ukuzithenga bayawutshela ukuthi nxa ufuna ukuthukela kumele uthenge iphakethi elilodwa nje. Kodwa wenxa usiye ekhaya sisemakhaya lapha ngeKhisimusi kufanele la ufike uphethe ukudla okuzanela isikhathi lapho yabuhlezi khona njalo la ngeKhisimusi. Kodwa lokhu siyabona ukuthi kuzasihlupha ngoba i-2 kg eyodwa ayaneli ukuthi sikwanise ukuthi sisebenzise sibaningi sisemakhaya. Mbonani kuludubo sibili ozasihlupha.
Osakhulayo uLesi Ndlovu osebenzela kwe-South Africa oze ekhaya kukhefu leKhisimusi ngomunye walabo abakhathazeke ngesimo selizwe.
Hey bra, got a problem la. Sengiphakathi eZimbabwe and ngendlela into ezikhuphuke ngakhona ntwana. Angazi ukuthi ngizosurvive yini ngemali engizenayo le. Hayi, ayivumi phela le. Ngoba ngizena imali eningi but I'm going to your servants. Because into ezila. Ezilapha mara, hey, it's very expensive kaloku. Angathi ngizobuyela njani le Jozi.
Inkampani elungisa inamnede eDelta ngeviki edluleyo ithe ayisoze yenelise ukulungisa inamnede eyanela ilizwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi okuyinto esiyenze uZulu abuthe inamnede ezitolo. Kodwa inkampani le ithe izenelisa ukupheka utshwala kugcwale phambi ngekhefu leKhisimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bhebhe.
Kambe amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Ngesikhathi sokuyiwa kukhetho amabandla aphikisayo ayandise ukukhalaza ngemithetho lemikhuba kahulumende weZANU-PF abathi kumele ilungisiswe ukuze ukhetho lube lempumela eyamukelwa yibo bonke abancintisayo. Kodwa kathesi kusalesikhathi sokulungisisa konke lokhu amabandla aphikisayo ezithulele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoicing Gwenya waqala ngokumbuza ukuthi isinqumo esifuna ukuthathwa libandla leZANU-PF sokuthi oncintisayo kusikhundla sikamongameli welizwe kumele angabi leminyaka engaphansi kwengamashumi amahlanu lambili. Singaba sijonge ukuthiya umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa phandle kokhetho oluzayo na.
Sokutshengisela phezivele kulokwesaba angitsho isekelo sombuso sakhuluma sona sathi babikhona phela abantu bezanu ngangihlezi labo phela beyiba bakhuluma ngokuthi umuntu kabe le minyaka engu-40 okwakhathesi sebekhuluma nge-52 sebetshengisela vele ukuthi banqotshwa ngu-Nelson Chamisa yindaba bezama ukumuvimbezela ukuthi engangeni kulokwesaba okuthize.
Ubona ingani ibandla leli lizaphuma liqinile kuleyi i-conference naliqhathaniswa lele MDC?
Ama-conference lama-primary elections vele kuhlala kuxabanisa abantu. Akula bandla elingaphuma liqinile, yikho phela even i-MDC labo engathi bayadonta-donta bekhuluma nge-conference, abanye bathi 2019 abanye bathi 2020.
Ibandla leZANU-PF yile likhanya liqinile yini kulele MDC kumba kukacace kuhle kathesi sikhangela ukhetho luzayo?
Hayi, nokucacile ngoba yabona ukuthi iZANU-PF ivele ilama-structures aqinileyo. KuZANU-PF kuvele kule discipline. iZANU-PF ilama-access kuma-state resources. iZANU-PF ye-controller ama-state institutions. So vele kusobala ukuthi liqinile. Ebengitsho ukuthi nje khathesi njengoba selokhuluma ngombuso ka-2023 kuyatshengisela ukuthi kule minkenke ethize kodwa ocina yeliqiniso liqinile kakhulu kwedlula ibandla eliphikisayo.
kodwa lona eliphikisayo kuyinokumele likwenze kathesi isikhathi sisesekhona.
Bona vele ibandla eliphikisayo akula nkinga khona, okumele bakwenze ukuthi bafanele oqala bavumelane ukuthi alliance ayiqinise i-alliance bengenisa amanye amaqembu lana ayivele sengaphandle kuma-structures, ngoba engazama ukuthi bengazama ukuthi babuilde i-United MTC ama-structures besebenzisa ama-structures i-MTC yakudala kuzaletha ukuxabana. Yikho ngibona ukuthi akuba yinkinga ngathi kule i-reunion, kodwa i-reunion iqakathekile dadi.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 esezivulewe yimikhuhlane ebangelwayo ukuswelakala kwemithi yedibha ngomnyaka wonalo kusukela uqalile. Iphephandaba lebulenjini be-internet elenewzimbabwe.com lithi usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja usethembise uzulu ukuthi amafutha ezimota ipetrol le-diesel aza kuba ekhona etholakala ngekhefu lekhisimusi. Okwamanje ke balaleli ke sithiye indlebe silalele abalaleli beStudio 7 abasithumele amazwi abo ngeWhatsApp. Lani ke liyenelisa ukuthi lisithumele imilayezelo yenu libingelela isihlobo kumbe lisitshela lapho likhona ukuthi kunjani, kakhulu sikhangele ikhefu elizayo elekhisimusi. Inombolo zethu 001-202-465-0318.
Hey, I got a comment. Yeah, a comment enginayo ethi evolution le ukuthi imali mathebelele endizibonela imashona le endizibonela indawo nendawo. Hayi akusekho right lokho. Just because bona kobulawayo sebabulala basivalela ama industry. Yonke ama industry savala ama industry ayesenzela kobulawayo. Kona manje sebecabanga ukuthi bona amashona beyenze lento beyiyenzela bona ukuthi bona amamayina abo inkota zabo ngale zisaphila kuvukile. Wathi mola ama industry abashefile kobulawayo. Abaqale bewalungisise wona ama industry. Sebezokhuluma ngendaba yabo le devolution. Besides that, akusebenzi lokho. Awukhamu ukuthi utshele enye indawo kungela khona istati yokuthi bezenzele bona kuyibo abamoshayo. Abashiye kurayithi kwenzela ukuthi beziyenzele, nothi ngale ndlela bona abafuna ukwenza ngayo.
Hey, please lalelani nje lintshele. Iproblem le elikhuluma ngayo ekhona kathesi kahulumende yeyo commission of what and what and what azikuzwisisi. Ngiyalincenga, ngiyalicela isipeshali umntu ongameli inkomo, please try to phone me lo majonga, try to phone me today. I want to explain to you. You are speaking to a 85-year-old man who can explain, who can tell you the only thing engenza ukuthi lizwe leli litshintshe. Please, ngiyacela, try to phone me. My number is 078-461-326. That number again, 078-406-1326. I think ngilomuthi mina ukuthi nje situation. Ngifonelani sikhulume sela abantu siphendulane ibizo muJonvaleni.
Hayi, sibongile khulu, sibongile labo bonke abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Lingakhohlwalani liyenelisa ukuthi lisithumele imilayezelo yenu lisitshela lokho okusenhliziyweni zenu. Inombolo zethu-ke zithi zona 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 001-202-465-0318. Lingasithumela ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp, siyayifaka ke emoyeni. Okwakathesi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukudonselana edalela ePhalamende yakwele Somalia sokuphe ithuba lokuba uMongameli Mohamed Abdullahi Farmajo engenelisi ukususwa ngevoti edalela ePhalamende ethiwa yena ngesilungu yi-impeachment. UMongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi uvumelana lenyathelo elithethwe nguMongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump ethatha ke isinqumo sokususa amasotsha ale Amerika esuka kwele Syria. Ye, uMnumzana Putin yena uthi hayi linyathelo elihle, kodwa ke siyazi ukubana eMelika lapha baningi abathi hayi inyathelo leli alilunganga. Okwamanje ke sesikhangela ke okwenzakala khona pha eMelika. Ukuxokozela kukahulumende wele Melika kuqhubekela phambili. Lamhlanje la izolo umphathintambo wezomvikela uMnumzana James Mattis uchiye isikhundla kulandela imbiko kaMongameli Trump eyokuthi amasosha ele Melika athunywa ukuyalwisana labahlamuki be-ISIS kumele baphenduke ekhaya. UMattis lenye inkokheli yebutho bathi abahlamuki laba abasekho. UMattis bathi bona bakhona abahlamuki laba eSyria, njalo akumelanga amabutho eleMelika asuke. Ekuqaleni kweviki wayeligqwetha likaTrump uMnumzana Michael Cohen ugwetshelwe iminyaka emithathu esejele ngemva kokutholakala elecala lokufumbathisa amantombazana amabili athi wona aya ecansini loMnumzana Trump. Kodwa uTrump ubikwa wabhadala amantombazana la ukwenzela ukuthi engakhulumi ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Phezu kwalokho, kulokungevumelani kukaTrump lamalunga edale leSenate kundleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-budget, okungabangela ukuthi uhulumende weleMelika avalwe lamhlanje ebusuku kutshaya ihola lika 12 o'clock. UTrump uthi kasoze asayine uluhlu lwendleko olungela mali yokwakha umduli. Abasekeli bakaTrump sebesungule uhlelo lokudinga imali yokwakha umduli lo okuhlukanisa eleMelika leMexico ngenjongo yokwenqabela ukungena kwezizalwane zeMexico kwele Melika ngokungekho emthethweni. Uhlelo lolu lusungulwe ngomvulo ngomunye umsekeli kaTrump uBrian Colfage enkundleni yobulembu lapho okudingwa khona imali eye-GoFundMe. UColfage yena owalimala empini ye-Iraq waqamuka inyawo zonke lesandla uthi injongo yakhe ngeyokudinga i-$1 billion ezasetshenziswa ekwakheni umduli ofunwa nguMnumzana Trump. Udaba lomduli lo olungokunye okwabangela ukuthi uTrump avotelwe ludaba oluhluphayo eMelika lezinsuku, njalo oluhlukanisa ibandla lama-Republicans lebandla lama-Democrats. Lanxa amanye amalunga ebandla lama-Republicans bayavumelana lama-Democrats ukuthi hayi umduli lo kumele ungayakhwa. UTrump uthi ufuna imali yokwakha lumduli efika ku-$5 billion. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lesizalane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Muzi Ncube yena oyisiphathamandla njalo sebandla le MDCT.
Tokhala ngani parallel government phela erunner against the US government xa sokuphuma izinto zeGofund ezinje ezifuna ukuthi zikhiphe imali yokuthi kwakhiwe imiduli yokuthi kuvalele abanye abantu ukuthi bengangeni elizweni. Siyakubona civil ukuthi into yakhona is orchestrated kakhulu ngama-conservatives, wona la ama-conservative Republicans abavele bengafuni nje ukuthi abantu babuye elizweni le-America. Sebonile kakhulu ngecaravan le ivela lapha eCentral America ukuthi babavalele njani lapha eborder eCalifornia ngale wotiwana plus you know sokulezi mfa kakhulu ezibe khona even labantwana abancane kakhulu Mr. Nkomo bebesuke babhubha ngendaba yena leyo ukuthi khona kuzama ukuthi kwakhiwe imiduli. Angikuboni kuyinto nje elungileyo ukuthi kwenzakale lokho, but njengokuthi nje i-America siyakwazi lilizwe nje elikhululekileyo ukuthi into enjengabo GoFund lezi ngama-private entities angakwanisa ukuthi azenzele ukuthi areyive imali yabo, and sesikubonile kakhulu ukuthi i-GoFund iyakwanisa ukuthi izireyive kakhulu. But into esiyijayele ukuthi siyibone nje kakhulu kubo GoFund ukuthi i-GoFund isetshenziswa nje kakhulu ezintweni ezinjengama national disasters, nje maybe world disasters, into enjengabo earthquake, uyabona into ezinjalo, ma hurricane, into ezinjalo. So and ukuthi abantu beze bekhiphe izimali zabo futhi to donate ezintweni ezinjalo, sesibone kakhulu nje abantu bekhipha izimali eziphose zifike ona ama-billion lawo ezintweni ezinjengama national lottery tickets, because niyabe ngikwazi ukuthi ngilo mvuzo engxenye ngawina ama $500 million. So lapho esibone khona ukuthi khona iGoFund isetshenziswa kanjalo, lokho sokusenziwa ngoTrump nje ukuthi ibe yi-parallel structure of i-government, bebona nje ukuthi it's really persuaded by into ze-racism.
Ubona beyithola yini $1 billion abayifunayo?
Angiboni phela i-billion asomali leyana Mr. Nkomo ophomba ukuthiwa siyiphomba ukudonethwa nje like that. Uyabona yena i-government ye-America, ama-Democrats, they have indicated ukuthi they can give President Trump, I think, what, $1.5 billion towards that war, border control. And yeah, now Trump ufuna $5 billion. Yeah, that's quite a significant amount of money. And abantu ukuthi bekhiphe imali ziyefika $1 billion. Angiboni civil ngoba even bona abantu phela nxa kuthiwa bekhiphele izinto abaziwinayo njengama-lottery, uyabona bayikhiphe imali engako. So uzathola ukuthi nje ekuqaliseni kade singabe ikhwela masinyane, you know, obviously it's the excitement of initiating a GoFund, yabona. So kuzagcina kuponja nje sokuphambili nje sefikile, you know, izakhwela nje yona sivili mene sivili ifike kuma 100 million or so, but that's about it.
Alo ke ngumnumzana Muzi Ncube isiphathamandla sebandla le MDCT eyisizalane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia khonapha kwele Melika. Collins Gunda wazakala ngelokuthi DJ Walker engumcindezeli kumbe uproducer womculo we-house music. Sixoxe laye ukuze sizwe okunengi ngomsebenzi wakhe. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi kathi vele uDJ Walker kahle kahle ngubani?
uDJ Walker umfana wasemzilikazi obulawayo eZimbabwe. Wafunda eMzilikazi Primary. Wasuka lapho eMzilikazi hayi. Isese nje khonoko welo malume wakhe oyethiwa uSimari obe ngutitsha omkhulu eMzilikazi khonapha nasebulawayo. So yikho lapho aqalisa khona ukuDJ yakhe. Sindela kumalimo wakhe naleyo ethiwa nguMisimarini. Nokuthi ngaqa kanini angazi, layikani yonke ntwini layikani.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi okwenzayo kuyini okwenza ukuthi uze uyazakale kangaka?
Okay, TJ Walker, Mundu Dala Emma Patini. Emma Patini, Kale Dala Emma Shatini, TJ. Tesua Konapa, Wakalim Panungan. Tesua Lapa, Zede, Watori contract, the Yumatuman, Equip Grace Enterprises. Ute MTJ Konapo, Wabang, Manager of OTJ, Silosin, Babuli, Wabuli, Chora Telampuda, Company to Silosin Entertainment. So you could say things are connected to the Tatarafana Vasem Zidilaz, Rafara SPT, with a good friend in a day, which I see the
Asebe pumelele, oba produce le ngoba?
Tribe Element. Arat APZ. Ponen. Pali, Minando, TAC. Abane, Dori Ponia, Ulai, Uyang, Wakin, Kiliga, Kitanapo. Oh, Kitong, Mio, Kiliga, Kitanapo. Oh, Kitong, Mio, Kiliga, abanye bakhona abaphosela
ukhangeleleni kwela kusasa ukhangele uqhelisa na ibusiness lakho
hayi ngiyangikhalela ukuthi ukhele sibili lati ngizama ukuthi kusibili elayisini kozi hayi ngeke sikhale lokuyo into engachipa abantu emathareni into babo reason ukuthi sikuzima kula msebenzi so sethi option kathesi ukuthi ngizama ukulandela lo uthisho hoka ukuthi ngizama ukuthi ukufaka ukhanya empilweni zabanye abantu ukwenza ukuthi sasithatha labo lilunge kahle
hayi kwezwakala ungavalelisa abalandeli bakho
yebo mbonile mayo mali ngafuna ukuthi ngithola ngithola ku 0782445976 0782445976
sithi woza woza Christmas manje ke lo umnyaka kungani kuomile ngikhuluma nje nthunyezelwa umlayezelo lapha ngomunye othena kalalanga ulele hese lainini yokuyathenga amafutha emota hayi kuyazwisa ubuhlungu ke kodwa ke hayi inkosi ngethu sonke singagqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele izinye ebezikhokhela sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga leKhisimusi lifike kodwa uZulu uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho Kambi amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.